sefika phose amachumi amabili amalunga edayile eParliamente awebandla leMDC asebotshiwe kulandela ukutshengisela kukaZulu okwenziwa ngenyanga kazibandlela. Kulabantu mathupha abangamakhulu ambalwa ababotshwayo, abanye bakhululwa kodwa abanye lokhu bevalelwa amapholisa ephakathi komkhankaso wokubagudula. Ibandla le-MDC lithi lokhu yikuhlukuluza nje kwamalunga alo njengoba ukutshengisela kwakugqokwe inhlanganiso yezisebenzi i-ZCTU. Unkosikazi Dorcas Sibanda olilunga ledayile Senate emela iBulawayo Metropolitan uthe kulusizi ukubotshwa kwenkokheli zebandla le-MDC kuzafanele behlale phansi ngenkokheli baphume lesinqumo sokulwisana nalesi sitha sokuthunjwa kwamalunga amabandla aphikisayo.
Ngenxa yodaba lonalo lukumakhosi abantu kuthiwa babotshiwe, kutho ukuthi inkokheli zizahlala phansi zona okokwenza, but okwakhathesa kulanto esingayikhuluma ngoba it's an internal decision ezathathwa.
Ingcwethi ecubungula ngezombusazwe umnumzana uStalo Sizibalaye udaniswe indlela uhulumende akhanya ejonge ukuhlukumeza amalunga enhlanganiso ezilelwa amalungelo oluntu kanye leziphathamandla zebandla liphikisayo ele-MDC.
Into ebonakalayo uqala yikuthi-ke amadale ethu a-under capture ngondoda okuthiwa nguhotsi osebenza ukuphusha i-political agenda eyokuthi-ke bahlukuluze abantu abaphikisayo abaphikisana-ke lehlelo lwe-ZANU-PF eyiyohulumende ngendlela ezingekho emthethweni ngemva kokutshontshwa kwabamavoti ngomnyaka ka-2018 mhla ka-31 Agasti. Yikho ubona-ke bebophe-ke abalwela amalungelo abacatshangela ukuthi basebenza-ke le bandla le-Movement for Democratic Change ethungamelwa nguNelson Chamisa. Njalo yikubona bebopheke namhlanje Honorable Charlton Wende, Honorable Joana Mombe onguye omutsha oseparlamente ubotshelwe indaba yokufuna-ke ukugiqa uhulumende ngendlela ukhipha uhulumende esikhundleni ngendlela ezingekho emthethweni okuthiwa yi-treason.
Kunjalo nje unkosazana Mamombe oleminyaka yokuzalwa engama-25 onguye omncane kumalunga wonke awedayela ePhalamende ubuyiselwe esitokisini wathiwa uzamiswa emthethandaba mhlaka-19 kuyona le nyanga ngemva kokuba uMantshi uRumbitsayi Mgwagwa ethe kulobufakazi bokuthi engabe lecala. UMamombe wethesa icala lokuthi wenza umhlangano nentatheli zindaba mhlaka-14 izibandlela eHarare ejojozela uZulu ukuthi agenqule uhulumende. Kodwa amagqwetha kaMamombe yena waboshwa kuviki edlulileyo esemhlanganweni enyanga abekhonona ngokubotshwa kwakhe esithi akazange azizwe ukuthi ubotshelwani, njalo amahola angama-40 lasishiyagalombili edlula uMamombe lokhu esezandleni zamapholisa okusho ukuthi kumele akhululwe. Kodwa lokhu uMantshi Mgwagwa uthe kuzafanele amagqwetha kaMamombe babuse kumthethandaba waphezulu e-High Court nxa befuna ukuthi uMamombe aphume ngebheyili. Ekhuluma le-Studio 7 igqwetha likaMamombe umnumzana uBay Shaba uthe bazakuya e-High Court kodwa bephenduka njalo kumthethandaba mhlaka-19 Mbimbidi bezovikela uMamombe.
We had made the preliminary objection mainly to the effect that the my client was improperly before the court.
Namuhla besiphikisa phambi kukaMantshi ukuthi ukubophwa lokuthunjwa kukaJoana Mamombe bekungekho emthethweni, njalo besisala ukuhlaliswa kwakhe ejele. Njalo besisithi ngesikhathi ebotshwa akazange azise ukuthi ubotshelweni. Okwesibili ukuthi amahola angama-48 wokuthi abezemiswe phambi komthethwandaba edlula elokhu esezandleni zamapholisa, kanye lokuthi kwakungela bufakazi bokuthi wephula umthetho. Kodwa-ke umthethwandaba uthe kulobufakazi bokuthi uMamombe wenza umhlangano lwetatheli zindaba, lokhu yikho okwenze bathi engabe elecala. Ngakho-ke sizabuyela emthethwandaba mhlaka-19 Mbimbidi 2019.
Kunjalo nje inkokheli zezifundi ezeZimbabwe National Students Union lazo zichothoze ukubotshwa mahlayana osokubuye lakho kwenzakale kumalunga alinhlanganiso emakolishini athi eyelupane State University kanye le Great Zimbabwe emaswingo unobhala walinhlanganiso umnumzana asifunye utshele istudio 7 ukuthi bonke ababotshiweyo babotshelwa ukuthi bachothozwa ukwehluleka kwahulumende ukuthi athuthukise impilo zikazulu.
NjengeZimbabwe National Students Union, asivumelani lokubotshwa kwabantu bebotshelwa into engela evidence. Into yokuqala ukuthi umuntu kumele ephiwe trial ebekwazi, siyazi sibekwazi ukuhlala lakhe ngelani. Njengalokho kwenzakala kwe-Joanna Momombe, she is a former Nancy Gender Secretary and Simalai. Ngesikhathi lesi ngoba siyakwazi sikalacala, asocala ukukhuluma phakathi kwabantu, asocala ukwenza i-press conference, asilocala ukukhuluma ukuthi i-government iyehluleka.
Kubikwa namhlanje amapholisa ebophe amalunga ezinafu amahlanu edolobheni lemaswingu ngemva kokuba betshengisele phezu kobunzima bempilo obubangelwa yikungamanga kahle womnotho welizwe. Ngimele istudio 7 ngiseHarare, ngingu Gibson Bebe.